sendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni weStudio 7 namhlanje ngolwesihlanu ekuseni ngo-31 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye-World Health Organization isiyethule isinqumo ngolwesine ntambama esokuthi igcikwane le-coronavirus eliqhamuke kumaviki ambalwa edluleyo eChina ludaba okufanele luqatshelwe ngamazwe wonke ngesiphangiphange i-Global Health Emergency ngesikhathi eleZimbabwe lalo lisithi liqaphele.
Lelezifelezimangaka izibhedlela zesingelamithi, lamadokotela engekho, lamanesi engekho. So abantu balovalo olukhulu silo abantu bethi hhayi lapha sofanele sikhulele futhi kakhulu kuNkulunkulu asizivikele ukuthi umkhuhlane omkhuhlane ungavuli eZimbabwe.
Uhulumende ubikwa eselobe isivumelwano sokuthi izisebenzi zakhe zengezelelwe iholo ngesilinganiso sokungamashumi alikhulu lasikhombisa ekhulwini i-172%.
Kufanele uhulumende ekhala esithikalamali abe sechasisa phela iy'ndleko zakhe ukuthi zinenjani, ukuze phela laba akhuluma labo kungaba yizisebenzi bezwisise ukuthi uhulumende akalamali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization yethule isinqumo ngolwesinentambama isokuthi igcikwane le-coronavirus eliqhamuke kumaviki ambalwa edluleyo eChina ludaba okufanele luqatshelwe ngamazwe wonke ngesiphangiphangi i-Global Health Emergency. I-WHO ithi isimemezelo lesi sizancedisa ukuthi amazwe omhlaba athole uncedo oluphuthumayo olokulwisana laleli gcikwane eselihlasele abantu abazinkulungwane eziyisishiyagalombili lamakhulu amabili i-8200 emhlabeni jikelele. Igcikwane leli liqhamuke kwele China kumaviki asanda kwedlula njalo selibulele izizalwane zakulelo lizwe eziphezu kwekhulu lamachumi ayisikhombisa i-170. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle kwele Zimbabwe luthi lubheke ngelokhozi abantu abaphose bafike ikhulu elilamachumi amathathu i-130 asebeke bethekelela emazweni ahlaselwe ligcikwane le-coronavirus ukuze lube leqiniso lokuthi kabalawo lomkhuhlane. I-coronavirus isabalele yafika emazweni angamachumi amabili lambili agoqela eleMelika, eCanada, eGermany, eFrance, e-Australia, eFinland lamanye amazwe. Kodwa awukafiki emazweni abuzwekazi le-Afrika. Lanxa kunjalo ugatsha lwezempilakahle eZimbabwe luthi luzahlolisisa abavela emazweni alomkhuhlane lo owesikhathi esithile ukuze kuthathwe amanyathelo nxa ekhona otholakale elawo. Ugatsha lukahulumende luqhubekele phambili lwathi izisebenzi zempilakahle zethekelela abantu laba ezindlini zabo insuku zonke ukuyabahlola. Izibonakaliso zosehlaselwe yileli gcikwane zigoqela ukuvimbana, ukukhwehlela lokwehluleka ukuphefumula kuhle. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Ambrose Sibindi, uthi ngokusilela kwemithi ezibhedlela kungaba lomonakalo omkhulu kakhulu nxa igcikwane leli lithe laqhamuka eZimbabwe.
Ngapha koBulawayo abantu bakhanya ngathi baba lovalo olukhulu ngenxa lomkhuhlane. Okwenza babe lovalo ngoba ukhanya ngumkhuhlane omutsha, njalo umkhuhlane omutsha ukhanya ngumkhuhlane ongathi awuqedakathi welatshwa njani. Abantu koBulawayo sibili balokudana lokwesaba ngoba benanzela ukuthi kambe nxa umkhuhlane zenezi uhlasela amazwe amakhulu, abantu abasemazweni amakhulu anjengaboChina abele mhlobonhlobo yemitshina lemithi yonke. So-ke abantu laba besaba ukuthi kambe nxa kungathiwa eZimbabwe usungenile vele sithole zimangaka izibhedlela zezingela mithi, lamadokotela engekho, lamanesi engekho. So abantu balovalo lukhulu sibili abantu hayi lapha sofake sikhulele sibili kakhulu kuNkulunkulu asivikele ukuthi umkhuhlane umkhuhlane ungavuki eZimbabwe lapha kobulawayo ngoba ngazobuya lapha kobulawayo kubuye eZimbabwe kule nkathi yohlupho lokuthi vele abantu bangaphela ngenxa yokuthi zwelimithi asilayo njalo nje kwananzelele la mafasizana ukuthi uhulumende uthi sefake ilihlo asiboni lapha sibili abantu abangathi uyabagcina khona ngoba abantu lanxa singasomadokotela abantu balabananje bafanele bafake kuezibhedlela esingaziwo i-isolation thina singananzelela vele ezo zibhedlela fasilize kanjalo khosa siwathole kuhle phose lamadokotela njengoba linanzela ukuthi vele baye-on and off emsebenzini ababonakali kuzabanzima into abantu bamonitwe kuhle sibilili abantu hhayi balokukhala ukuthi umlimi ngaba lozwelele umkhuhlane ungasondela eZimbabwe.
Uhulumende uthi asebefake ilihlo laba ubakhangela besezindlini zabo, yebo kwanele yini khonokho ngokubona kwakho?
Ye, yikho khonokho okuhluphayo into kamini ngoma ukuthi ngayesithena ubafake sebekufanele uhulumende abakhupha hle bafake ku-isolation ngoba angaze bafake ilihlo besezindlini zabo. Uqinisekile ukuthi kungatholakala ukuthi labo bantu for sure leyo mkhuhlane balawo phela baye sebewunika abanye khona bezindlini. Yikwese kuthiwa ukuthi ungananzelela amazwe lemithetho yezempilakahle ukuthi nxa kulo mkhuhlane omuthi ofikileyo kungaze kube lo muntu ongathi uyacatshangelwa uma ngathi ufake ilihlo kufanele akhutshwe ebantwini ahlayefaka ezibhedlela ukuthi ayi-isolation khonokho uhulumende ofanele ngawo uyakwenza khonaukuthi aye ezindlini kuyatshengisela ukuthi silo hulumente ongathi kalamandla kumbe is not prepared ukuthi abantu laba bagcine ngayo. So luhlupho esikungathi lukhona sibile eZimbabwe ukuthi abafakele bezendlini zabo kusee kusebenzi ngoba lomkhulazi yena momethed cele kalo abaqhuba bafake ku-isolation.
Kodwa uthi wenze lokhu ngoba ubengekho olempawu zalo umkhuhlane.
Ye, okuyiqiniso ukuthi asiyaqiniso ukuhamba imitshina eyiyo sibili eyokubamba lo mkhuhlane ohulumende lawo ngoba ilihlupho esilalo ngoba siyananzela ukuthi bathi bona kuze lo mkhuhlane ubone kule mitshina yakhona engadengisela ukuthi umuntu lawo okwenza abafake bona boku-isolation ukuthi bafake ilihlo kuyindlela yokuthi uhulumende uya-admit ukuthi hhatshi bo laba bantu lama angilayo imitshina engahle idictate ngoba ngawulayo imitshina leqiniso layo ngawo sebakhangele wabona ukuthi hayi laba balahlupho wakhohlwa ngabo. Okay, la ngakunjalo abantu bayesaba ukuthi hathi bo sinanzela ukuthi vele khe mkhuhlane emnesuluza lapha singela machinery. So-ke kule ngozi yokuthi engxenye uhulumende khonapho la usevalelwe ukuthi kambe kungaba njalo laba bantu zabahlola ngani ngoba ilihlupho.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo.
Ngakutwa ludaba lokumale simo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Uhulumende ubikwa iselobelane isivumelwano sokuthi izisebenzi zakhe zengezelelwe iholo ngesilinganiso sokungamachumi alikhulu lasikhombisa ekhulwini i-172% kusiya ngokuthi umuntu uhola malini. Kodwa umkhokheli wedale elimanyanisa uhulumende lezisebenzi zakhe le-Apex Council, unkosikazi Cecilia Alexander, uthi isivumelwano abasilobileyo ngesokubambisa nje besakhulumisana ngalolu daba. Ngesivumelwano lesi, isisebenzi esithola imali ephansi sizahola 2500 ngenyanga. Imali le yedlula nje kancane ikhulu lamadola eMelika. Izisebenzi zona zithi zifuna imali engafika phose inkulungwane ezinhlanu ngenyanga. Kodwa lokho kwenzakala ugatsha lukahulumende lwezimstats lusithi imali efunwa imuli elabantu abahlanu ukuthi baphile kuhle ngenyanga ibe 4188 ngamadola eZimbabwe ngenyanga kalwezi ngomnyaka odluleyo. Lanxa inhlanganiso yeZCTU isithi ifika ku-$8,000 ngenyanga. Unobhala jikelele waleyo nhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende kumele engezelele iholo lifike kusilinganiso esifunwa izisebenzi ngoba imali ulayo.
baya la pula izanda sivi ili kutahai loko kwenza kale Victoria Falls kuche nisa hizi sevenzi koto atinake avetina kazi siku uono kutini nikui hini zanji okupumileyo Victoria Falls inkona tuza kutini sisa siku kwa isi kutini kono kwenye ngeze lelo mkulu mende hiko kake kandilelo hizi sevenzi uwe ngeze lele wa sika ngapi ukulu mende wazabu mele ne hini besina kazi siku uono kwenye loko loke sumelele kutini kukastiswe ke kutini kupumeni ke Victoria Falls
jongo kukulu mende kala nguti gala mali. Izisebenzi zithi imali izavela ngani?
Kufanele uhulumende ekhala esithi kala mali abe sechasisa phela indleko zakhe ukuthi zinenjani. Ukuze phela laba akhuluma labo kungaba izisebenzi bezwisise ukuthi uhulumende akala mali. Siyaye sithi esikhathini esiningi kungaba ngumama nje uchaya umpika eceleni athi akula lutho wona kathi umpika ke zwele uyakhalaza umama kube ngubaba ena ugcwalisa umlomo abantwana bakhangele ngapha uthi ke akala lutho kusuka ke kukhathaze ukuthi abantwana bevume ensukwini ezidlulileyo kumbe esikhathini esidlulileyo sesibone ngani izindleko zikahulumende azitsheliseli ke umuntu ongelamali nangukuphela u-auditor general yatsho ukuthi bona uhulumende ke ubhadala izigidi lezigidi zemali ezingavakali ukuthi ubhadale bani ubhadale yiphi ikampani siyabona ke inotho kumbe inzuzo kubantu abaphezulu ke ukuthi hawu nxa lisithi lina ilizwe kalila mali nxa uminisa eyedwa kumbe u-vice president eyedwa ezaba le mota ezifika ichumi ezaba lezindlu ezifika ichumi kanti yiphi limani elikayisiyo kanti bona bayithatha nale elifika yikho.
Lo mnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenze ye-ZCTU ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald libika ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphatheka enkonzweni yesiKristu kusasa eqoqwe ngumanyano wezinkonzo oweZimbabwe Inchurch Nominational Council of Churches lapho okuzakhulekwa khona. Umanyano lo ukhokhelwa nguBishop Nehemiah Mutendi oweZion Christian Church njalo kuyabe kukhulekwa uMongameli Mnangagwa ubikwa isithi inkonzo ziyakha isizwe ziqede inkohlakalo njalo zimanyanise abantu. Amabhasi ayi-401 azakwabelwa izigaba ukuthwala abantu. Iphephandaba leThe Chronicle lithi umcimbi wokuzithokozisa owe-Intwasa Arts Festival koBulawayo uzaqhutshwa mhla ka-22 kusiya ku-27 ngoSeptemba njalo abaqoqi bawo bebethe gwaqa ngomvulo becubungula okuthiyeneyo ngawo. Sokule minyaka elithumi lanhlanu umcimbilo waqalisa njalo abaqoqi bathi injongo yalonyaka yokuthi ulolongwe kuhle ube sezingeni eliphezulu okwehluke leminye iminyaka. Sithanda ukuxolisa ke kubalaleli bethu abande ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Ndebele lapho esande ukulayistrima khona ukuthi lamhlanje asilayistrimi ngoba imitshina yethu ingamanga kuhle. Kodwa kusukela ngeviki ezayo siza livestreama njengenhlala yenza. Likhumbule ukuthi manje okwamanje ngesizwe amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Hayi sanibonani basisakazi be-Studio 7 nangubhanda moyo ngihlala komnyama esigabeni kugwamagwama village kondolwane kulilima west eplumtree Ngiyizwa inkulumo ekhulunywa ngumama waseKezi ebantwaneni lapha ngize phatha udaba lubaluleke kakhulu lwama ukuthi abantwana betholelwe mhlawumbe ama project okwenza. Iqiniso sibila ngazi ukuthi ukukhala kwakhala nyonini impela endaweni zethu khonapha ukuswela imisebenzi le mali yethu engasebenziyo nabohulumende bethu abakhuluma nje izinto ezingazwakaliyo nganaso abantu abadala sekuze kumemetheka kuze kwefika kwelesi South Africa khona le abantwana sebeze ukuganga sebeze bexotshwa ngabanye abantu kwamanye amazwe. Ngiyabonga Studio 7.
Linjani msakazi? Hayi thina siziphilele asazi-ke ngalezi ntethe lezi okhulunywa ngazo kakithi ukuthi zizophelela ngabo. Isifiso sami nje ukuthi zingadluleli ukuthi zibe zifike ekhaya abantu.
Ukhothe inkulumo ekhulunywe ngumama waseKezi elinganisa ukuthi abantwana uma beqeda esikolweni bacabanga ukuphuma phandle kwelizwe and phandle kwelizwe basika beyenze okungalunganga. Okuqakathekileyo nje besikucela ukuthi ugovernment akakhe azinuki amakhwapha ukuthi loba sokusenzakala imimonakalo ngaphandle kwelizwe ama-ambasada eZimbabwe kulawo mazwe abonakale nawo ephumela eshashalazini egqeka ububi okwenzakalayo kodwa abakugxeki lokho.
Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, ngokuzalwa ngizalwa lapha enkaya eGonya, ngizalwa kumandazi. UChamisa lapha eSouth Africa uzoncenga lulona uRamaphosa ukuthi ahambe emsiza ngokuthi kukwazi ukuthi kukhulunyiswane ngendaba yeZimbabwe. Mina eqinisweni mina ngifuna ukuchallenge mfihla umphini kwala nabo njengoba bekhuluma nje abakwabezana besithi akusizi lutho kushona ukube kwazi ukukhuluma and bengaqamba imali bekhuluma iqiniso ngoba laphana kufana nokuthi nje umuzi onendoda ehlele lomfazi wawo umfazi ehlele etshotshobile mayethi avusa ikhanda etshotshobole abantwana bakhule baze baba amadoda kodwa bamesaba uyise laphana kuphola nje laphayana bathatha abantu abangazange bewine ngitsho usidla kuzani kunokungamaphathi ngoba vele Zimbabwe sukukhayelela isizwe sakho size singaka. Mina vele inkululeko anyazi ngikona lakhona lapho engikubona mfana lenyamazana naseZimbabwe sifana lenyamazana vele asikhululekanga msakazi wami ukuthi singathini ngelizwe lethu leli kathi sikule ndlala engaka sikhule ngendlala ndoba ungathi uyaphumelela ukuthi iy'nkomo ezingu-20 kuyapha konke government ayincedisi ngaloto.
Mina umbuzo engilawo ukuthi la mabhondi asebenza manje azosebenza kuze kube nini ngoba nje isimo sisibi njalo esiwa ivalu kokuphela. Ngibona iplani kaChamisa le ayethi yena ngcono kubuyele amali zakwamanye amazwe abopula aboranda abo-US dollar. Yebo zona zitholakali kodwa ma zincedisa lazo zibhalabhalansisa ngibona engathi zibhalansa ngcono umkhonomi.
Ngibingelela bakithi umpakazita Hamron uhlelo lwenu lolo oloku ole uma audio. La nxa ngabe ngikhulume into engasiyo abanye abayaziyo ukuthi hayi into leyo inje beyedlule beyalungiswa kanje akula muntu ongiqondisayo kukho kubungubalwa kuphela. Lidinge kumbe abantu ababili mboyedwa ongumuntu omdala bazathi nxa kungavalwa ama-audio eqondisa lapha laphana isikhathi esiningi ngilalele adanisa kabi ayazwakala isikhathi sonke ukuthi khona akhulunywa ngabantu abangalalwazi. Ujaha okhulume ngokuthi izulu kanisani ubecela abantu bemandebeleni bahlangane bakhulumisane kuyekhitshisa izingcekeza kuyenzwe kwebulingqoza lokhwana okwakusenziwa amasiko kwatshengisela ukuthi kazi lutho ngitsho ngezamasiko ngoba uhlelo lolwana lwenziwa phakathi kweminyaka izulu ingakaqali akula muntu ozamqondisa kukho yena okwakho ukhiphe i-odiyo kulokhulume ngezombakazi ukuthi kubuye kwelekishini banike uChamisa. Umuntu onjengalani uyabezwakala ukuthi ukhuluma kwakhe ezempolitiki zombangazwe kazazi ngitsho uyawela kuphela. Kusasa omunye uzabhala into efana nayo ngoba kafunda ngalutho yeza umuntu ecele enye into kuhulumende eyokuthi umuntu lwana kalalwazi ngitsho lezombangazwe uphonge ugcine ezawakhuluma. Ngiyabonga.
Yebo 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 basakazi abahle hhayi Zimbabwe siyahlupheka shemo sibesicela ukudinga upresident lo khona uyehle esihlalweni badinga omunye umuntu
ongathule gazi ovuselela umnotho owengqondo entsha, ngoba laba abantu ngani babusa ngomuthi bayashiyelana. Xa kuphuma umuntu othiwa kwaba lisosha lihlale kungene abanye abantu afuna ukuba ngoprezidenti, ngala abantu sebekuleli lizwe. Fakula mashuruku ngabantu abamnanga kwabona abamosha ababulala abantu, wahambisa thengisa igolide sebekhangutela kwelesindi esinganani. Ubuyela lapho liphande khwase bezokuhlasela bekubulala nokuthathela imali yakho.
Thina besikhala lapho ukuthi i-America yathumela imali okwakuqala kwathiwa kuthi ukudla. Kodwa i-America ithumela imali yokuthi kudliwe kwakuthiwa kuthi uma siyaphiwa amabhondi. Amabhondi akhona siwabona for 2 months okuthuka lo November. Kathesi ngo-December siphiwa umuntu. Thina esiholela ithuwe silabantwana ababili siphiwa i-15 kg yomumbu. Wona ungumumbu ngoba uzawupepa ukushobola kusala kungalalutho. Sure singadla 15 kg lingu-2 inyanga iziyephela izifika inyanga esiphakathi lokhu sidla 15 kg. Besicela besingezelile basinike okuthe xaxa. Siyacela,
siyabonga uhlelo elubekayo lendlala. Indlala le bakithi yobuhlungu kumangalisayo, ngoba izulu kalineli wonke umuntu, akula muntu ongaxa ungcono kulo munye.
Igama lami u-Adolf Shaba. Ngibona ngokwami ukuthi uChiwenga uzibone ngaphezu komthetho. I-judgment eyenziweyo kufanele ayilandele kungelani, ngoba indlela aziphethe ngakhona lo mthetho ungawuhloniphi. Wathi uma kungathiwa usevuke nguprezidenti.
Lona obulisayo uKwanele wakoNcube eSt Joseph kwaMatshabalala. Ngazisa nje abantu ukuthi ngumculi kamasikandi selokhu ngingaqala ngo-2017 ngenza albhamu yokuqala. Kwabeya 2018 ngenza esibili, ngenza esithathu ngo-2019. Kumanje nje kuwu-2020 ikhona engibhizi ngayo. Ngaphandle kwenu bantu bangakithi akukho la engingakhona. Nawo lo mculo phela siwenza vele kuwukuthi kuwumsebenzi. So kinina abantu bakithi ngenkulu nje inhlonipho ngokuyikhandla nokuzehlisa kunina futhi. Ngicela nje uxhaso lwenu. Ngiyibiza ngokwanele ngibe ngizibiza ngoSpock Center nje igama leyinsizwa. Kodwa nje ngokwanele usangitholile nje ko-YouTube nakobugubu la ungawubheka khona. Kodwa ama-CD yami akabi khona ey'tolo ngoba phela izinga liselincane. O-Facebook kusewukwanele Ncube. Anima ngabe ne-birthday party uthanda nje ukuthi sizodlala lapho. Ungangifonela, ungangiwhatsappa, ngiyafika sizodlala.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sathanda njalo ukuthi siwazwile amazwi omnye umlaleli wethu Mpangazitha ukuthi abantu babhala iloba yini kungaphendulwa, kungaqondiswana. Hayi, sisawahlaziya sibone ukuthi singenza njani, ngoba bekuluhlelo nje lokuthi umuntu abhale alobe umbono wakhe. Njalo kulomnye wesifazana izolothe yena thina sisakaza kakhulu indaba zeMpumalanga, hayi ezeMathebeleland. Ngathi hayi lo kumele alalele zonke inhlelo zethu, ngoba ngempela siyasakaza ezeMandebeleni. Ngalalela inhlelo zethu zonke, ayisilo lolu phela lwekuseni lodwa, kulaleze ezinye futhi inhlelo ezika 8 o'clock, ngathi 7:30 siNdebele siya ku-8. Khonapho ulalele ukuthi siyazama ukuthi sikhulume konke, ngoba kulokunye kuthiwa yi-national news esinganyeke sakuyikelala nxa kuseHarare, ngoba kuyabe kuthinta wonke umuntu ezigabeni. Liqhubekeke lisilalela lisilobela, sizalitshela ke ukuthi sithini ngembono yenu. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlanu ababe ngamapholisa eMoscow betheswa icala lokwethula ubufakazi bamanga ngentathelo izindaba yeRussia, ngesikhathi lelo lizwe lisola ngokungananzi amalungelo oluntu ekwethuleni imbiko. Abahlali be-Eastern Lakes, le-Jonglei, le-South Sudan bathi sebeqalisile ukugola inhlanzi emfuleni u-River Nile, ngoba kungasela kulwisana okwabangela ukubulawa kwabantu abambalwa kunyanga ezimbili ezedluleyo kubangwa isihlenge se-Kuwait Aquate ngamaqembu athiyeneyo kuleyo ndawo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika silethulela ihlandla lethu lesibili lengxoxo lomnumzana Mqondo Banzi Magonya esizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithani ngokuthonisiswa kukamongameli Donald Trump weMelika ngohlelo lwe-impeachment olusaqhubeka kanye langokhetho oluzayo elokudinga umongameli.
Izikanye, nxa vele zisazama ukuthi zizikanye, kukhona okuyikhona okuzihlanganisayo ukuthi nxa sokufike isikhathi sokuthi umuntu singathi thina usehlose ukuthi ayibhidliza khonokho okuyikhona okubahlanganisayo, abantu laba bahlangana bebe ndawonye, ukuthi omunye ungaphi omunye ungathi bakukhohlwa lokhuya. Unanzelele ukuthi i-republicanism nangwayo injongo yayo yiyo eyiyona okwakathesi eseleyo ebambanise ama-republican, yiyo esibabopha kathesi ukuthi besekele uTrump. Ngoba uza kubona ukuthi lusiyaphela icala lomele senate, uTrump uza kuqhubeke ngupresident abamkhiphi. Angiboni ukuphuma kwakhe uTrump kusho ukuthi sokuza kuba nembangela ukuthi injongo yabo nangokwabo iyo bahlanganisayo i-republicanism izaxeka.
Sesikhangela njalo wona abancintisayo lapho kubandla lama-democrats.
Ngingazi dadwethu, ngoba ukhumbule ukuthi uJoe Biden ube ngu-vice president ku-Obama. Into umbuzo okhona ukuthi kuyini okufunwa ngama-Americans, bayakubona yini kuJoe Biden? Ngoba badinga kule sidingo sokuthi ungukhandidati wokuba upresidenti we-America, umele ngumuntu ole-charisma. Angiboni ukuthi bobili babo uJoe Biden lo Sanders nxa ubamisa lapho umisa la uTrump la ukuthi ngecharisma basukela kuTrump hhayi kabasondeli. Kodwa-ke futhi phecelezi ke sikhangele ngapho ukuthi kuyini okunye okudingwa ngabantu. Abantu badinga ukwazi ukuthi uthini ngepolicy yabo ku-health nezinye izinto ezithile. Trump uthe ngena embusweni into ayithembisiye ukuthi uzakhiphi Obamacare. Ziningi izinto abezithembisile uTrump, bamvotele abantu uzakwakha iboda ehlukanisa i-America ne-Mexico. Bamvotele abantu noba nje amanye amaplani akhe ehlule. Kodwa-ke singazi njalo, ngoba akukaphumi ukuthi ucace ukuthi ngubani kuma-Democrats okuyozamela ama-Democrats.
Lo mnumzana Mqondo Banzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane.
Umgidolo owami owaki owami sikhathi shayele nobambe nthini. Umgidolo owami owaki owami sikhathi shayele nobambe nthini. Isiki shayele nobambe nthini. Sona sishayele sikambe nthini. Isiki shayele nobambe nthini. Davezi lamala pumale davezi bu lamala pumo davezi lamala pumale lamala pumo davezi lamala pumale
Ekwelu chena, ulama shahama.
Zafiga kona tina ah, una mashaha mashe. Zafiga kona ah, una mashaha mashe. Wabula wale sumakona ah, una mashaha mashe. Yafila puza sumakona ah.
Yebo ke iqembu le Black Follows bathi ekwelutshena la manje besala ukuthi kusekwelutshena kuphela lapho kula majaha mase olivalelisayo musithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.